ukumanya naloku waqeda kona kwana kubulawa kwabantu kwakukhoyo kwabakhona ekuqaleni. So yikukumeda okwakunedayo kakhulu ukuthi kube lomanyano lolwana unkomo owangena kilo engayakuthanda kodwa waya ukuthi wangena ekutheni aqede udiwa udiwo lwalukhona olwaluphathelane lokuthi ukubulawa kwabantu kona kwakukhona kwakuqala. So kathethi ngesikhathi sokuthi amathuba lalana alahlekayo akuqala lana akubuye lawo amathuba akhona kuzobonakala intuthuko ebambekayo kwele mandebeleni.
Ye, siyabona ukuthi-ke umnumzana Dumisa Dabengo wagcina iphuma labanye bakhe kumanyano weZANU PF lezaphu. So-ke singathi abantu abasala khona ngale kuZANU singathi kume njani khona manje bayakhangelwa kuhle ngabantu kumbe abantu baphonga ukuthi hhayi bakhona ngale baphonga ukuthi sece nje.
Into Dube ehluphileyo kakhulu yikuthi abantu oDumisa Dabengo amadoda asindilani. Amadoda anela iqiniso into ezingamanga kuhle ebandleni leZANU PF bathiya amadoda angathanda amanga kumbumbuzi into ezingayisiza kodwa zirayi. Ubaba Lwana umgaba wayekhona wawona ngesikhathi sa wayelokhu ewona siya phambili ilizwe laze laba lili kakhulu abantu abanjengabodabengwa kwangaza kwabavumele ukuthi bethi into leyi iqondile yona ingaqondanga kwazokwaza ukuthi banokuthi bethi imbuzi le ngensikazi yona beyikhangele ikuthi ngendvuna bakwala lokho Dabengwa yiwo amadoda lana esiwakhangeleleyo. Mina njalo ambasole Dabengwa ukuthi kuthiwa kwabo ngobana akungelayo kodwa ifithembele ukuthi esehambile ubaba lo onguye wawona zonke izinto lezi. Ubaba lo wahlala kakhulu embusweni 37 years is not a joke. Wahlala kakhulu wawona kakhulu wenza into zamazimbi kakhulu ngokuntala umanyano lolu aluzana lusilethele lutho thina emveni lokho. Kanti sesikhangelele ukuthi ngathi sesilobukhokhelo omusha lokho. Sicela ukuthi umanyano lolu lukhanye abantu lakithi kwele mandebele babonakale ukuthi labo bayathuthuka basuke ezingeni abaphekile okwayizolo lokho benilondezelo umbuso kamgaka.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho njengoba abanye besithi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa kunganulesandla kulokho-ke umbuqazi wegugurawundi. So khonapho-ke awubona ukuthi kulenkinga.
Mina angifuni ukungena kwento zombhuqazi kadesi. Mina ngifuna ukuthi ngingene kutheni ilizwe lethu sikhangele ukuthi liye phambili. Njalo ngikhangele umbuso kaMnangagwa uwumbuso ozosiphathisa thina, ozosithuthukisa thina njengeZimbabwe. Njalo asitheni sibekele eceleni izinto zonke lezi ezinye eziningileyo bese sikhangela phambili sithi thina asike simnikele ithuba uMnangagwa simbone ukuthi uza kwenzani. Zazani ukuthi kathesi uMnangagwa ingene embusweni izolo abantu beqasha ukukhuluma izinto ezininginingi ezinye. Kathesi uMnangagwa alethe ukudla ethebulini, kadale imisebenzi, avuselele i-economy, senzele ilizwe lethu lithuthuke liye phambili. Njalo asilinganise thina emathembelelendi ukusilela kwethu kwasala esakwenziwayo izolo lokho emuva. Siye phambili lathi silingane nemigwaqo yethu ibe mihle nemigwaqo elanye amasungo carpet landandale siya khona ngale. Intuthuko lana kade ikhona khona kwamashuralensi la ibuye ngobuningi bayo intuthuko yakhona silingane sonke ngokuthuthuka. Kulezinto lethu leZimbabwe njengoba siyilizwe lethu ngokulingana kungalamunye ukuthiwa ilizwe lelingelakhe ngokuba ngcono kakhulu kulomunye. Siyimihlobo ethiyeneyo kodwa ilizwe lethu ngelethu sonke siyimihlobo enjalo sonke singamaZimbabweni. Ngokunjalo asinikele ithuba lomuntu uMnangagwa asilinikele ithuba enamapolicies akalethileyo ngamapolicies amukelayo ebantwini atshengisa njalo ukuthi ungumuntu ozimiseleyo athuthukise ilizwe leli liye phambili.